Emapolisa bebesitfona bebezama ukuthi babophe ama-vendors, yena wasengenela ebaphambanisa umsebenzi wabo ekubopheni ama-vendors lapho. So khanya kube lokungazwisisani kuhle lamapolisa khonapho bona bekuthathela ukuthi kusho ukuthi uhlose ukubaphambanisa umsebenzi wabo, yena kuyikuthi ayi ukoda ubebuza nje ifuna ukuthi azwisisise ukuthi kanti ama-vendors lawa babothwa ngaliphi. So khona kuyena amapolisa bona basike bakuthathela ukuthi kusho ukuthi ayivele uhlose ukubaphambanisa umsebenzi wabo, basebembopha. So ukuthi ngokunjalo-ke e-station basebesithi bona kabhadale ifayini ukwenzela ukuthi bamkhiphe sokwasengikhulula.
Ukuhlawula ifayini lokhu gqwetha kutsho yini ukuthi uyalivuma icala?
Hayi, yena ukulivuma icala vele akalivumi, lakhathesi lokhu uyalilandula. Ubena bekukhangele ukuthi xa kuyikuthi bengabhadali bengahlawuli ifayini le kutho ukuthi useyalala esitokisini siyaziswa ekhoti ngemva kwe-48 hours. So konokena ngona akukhangelele wasengelele waseqinise bona ukuthi kungcono ukuthi ahlawule-ke leyo fayini akhulule. Umuntu ekade sithi bekuvele kula ma-programs amaningi kade funa ukuthi abewenza, so ukuthi alale esitokisini bekuzasuka kumphambanise kakhulu.
Wona amavenda laba abathengisa ezitaladeni bebenzeni beze behlutshwe ngamapholisa?
Bekungelanto abayenzileyo. Akuhluphana nabo kwamapholisa, amapholisa kuyikuthi amapholisa bebesithi bathengisa endaweni lapho kungavunyelwanga khona ukuthi bathengise khona. Khanya yikho lapho usuke khona lo kansela la esengenele efuna ukuthi azwisise ukuthi kanti kungani amapholisa bebesithi abantu laba bathengisa endaweni okungavunyelwa ukuthi bathengise khona. So yikho usuka sehluphana khona namapholisa, amapholisa sebekuthathela ukuthi ufuna ukusiphambanisa emsebenzini wethu.
Umongameli Mnangagwa lo hulumende wakhe bathi amalungelo ahlonitshwa ngokufaneleyo eZimbabwe, kodwa abanye bayakulandula lokhu bathi abantu bayahlukuluzwa, abantu bayabotshwa mahlayana. Ungathi ukubotshwa kukakansila Makuwerere kuveza ukuhlukuluzwa kwamalungelo abantu yini?
Khona ukubotshwa kwakhansila lokhu kuvele kuyasoleka ngoba ubotshwe ekuthini ube ngumuntu okuyikuthi ubedinga ukuthi azwisise ukuthi kanti vele kuhamba njani. Amapholisa bona bakuthathela ukuthi vele kasifuni ukuthi usosiphambanisa wena emsebenzini wethu lowo. So khonokuyana vele kusuka kutshengisele ukuthi ilungelo labantu amapholisa kabaliphathanga ngendlela yakhona, and kusuka kungabi isibonakaliso esihle ekuthini isiyilizwe esizama ukuthi sitshengisele ukuthi sesihloniphe amalungelo abantu, kodwa nampo abantu baphonga ubothwa nje.